Umanyano weSADC uke wangenela kudaba lweZimbabwe ngomnyaka ka-2008 okwabangela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Kodwa kathesi umanyano lo kunye lowe African Union uzithulele ngodaba lweZimbabwe olukhanya luqhubekela phambili lusiba lubi. Ophatheke kwezombusazwe umnumzana Abednego Bhebhe uthi inhlanganiso lezi kumele ziqale ziphiwe ubufakazi bokuthi impela ilizwe lilodubo andubana zingenele.
Ngesizathu esifana nayo ngibone ngani ke lezo nhlanganiso ukuthi ziacte kwafanele ukuthi kube nalokhuyana okuthiwa khona lubizo ukuthi sesilohlupho lapha eZimbabwe sikhangelele ukuthi lisinike uncedo lwethu. Njalo futhi inhlanganiso ezinjengalezo-ke azikwanisi ukuthi zikhulume zingazange zihlangane. Ngezinye indlela kutho ukuthi-ke kufanele kube nomuntu ozaba nokusola ozakhulumisana nalezo nhlanganiso ukuthi-ke kulo hlupho olunje eZimbabwe abanike okuthiwa ngesilungu ngamafekthi.
Okhokhela umanyano weSADC ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula, uRamaphosa uthe akulankinga eZimbabwe njalo izijezise zenotho ezafakela ilizwe kumele zisuswe. Sixoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo, sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Inkinga yeSADC babugandi ukuthi iphethwe nguCyril njengo-chairperson. Ama-sanctions lawo akuthiwa kawasuswe akasho ukuthi okokuqala nje afike kanjani. Ama-sanctions afika ngoba laba bantu bezanu babeshaya abantu, babethosha abantu, babebulala abantu. Umhlaba wasusithi ikakhulu amazwe ase-Europe ne-America asingeke sisalivumele ukuthi lingene kwawethu amazwe uma ngabe kukuthi liphatha ngalesimo. Kodwa uCyril njengo-chairperson weSADC uya phesheya aye kuthi awasuswe lama-sanctions.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi umanyano weSADC ukhanya ungamukeli amabandla asacathulayo lanxa ayabe elosekelo lukaZulu olukhulu. Ngesizwe imbono kaNkomo ngalolu daba.
Kuke kwaba khona into eke yahlongozwa la kwiSADC kakhulukazi ngoba bekhala ngayo ukuthi amaphathi akhiweyo amaphathi amatsha ngamaphathi ayizakhiwo zaseEurope, ayizakhiwo zala mazwe esingathi phecelezi ama-former colonialists alawa mazwe. So bakha into eyimbumba ukuthi kumele bencedisane ukuzidefenda ngoba nanku amazwe la ayebakolonayizile asefuna ukuza esebenzisa abantu ngaphakathi emazweni abo. Kodwa okungelona iqiniso leli ngoba abantu into okubenze basukuma yikuthi izinto kazihambi, awekho amathuba emsebenzi. I-Afrika yikontinenti ekhungethwe kakhulu yintsha, intsha kayisebenza, awekho amathuba omsebenzi. Imnotho imile ndawonye, inkohlakalo, i-corruption ikhule ngendlela eyisimanga. Okuyikho kwenza ukuthi abantu abanezimali bexwaye ukuzofaka imali zabo emazweni amaningi ase-Afrika.
Ukubulawa lokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokunye ukwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe kukhanya kungananzwa yinhlanganiso yeSADC leye-AU. Sibuze omela isigaba seBinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuthi udaba lweZimbabwe aluqakathekiswa yini zinhlanganiso lezi.
Ngokubona kwami ayisikho ukuthi lolu daba kayisilo daba olumqoka kuSADC la ku-African Union. Ngokubona kwami bayakubona labo ukuthi khona lokho okwenzakalayo kumqoka. Kodwa ngokubona kwami mbona ngani kungaba izinto ezimbili kumbe ezintathu eziyizo ezingasiqondisa ukuthi kanti kungani iSADC le-AU ziresponda ngalindlela ku-problem yethu yaseZimbabwe. Okokuqala, I think siyakwazi ukuthi kujwayelekile ukuthi iSADC le-AU bajwayele ukuthi babe ngabantu labana abangafuni ukuzwakala bekhulumela phezulu besolana. Angiyakholwa isizathu yokuthi ubuningi babo labo emazweni abo ungani uzi independence le democracy iyakhona ekhona ngani kayikho kuhle.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ngesikhathi uMnangagwa esemhlanganweni weAfrican Union ngumnumzana Kembo Mohadi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguChris Gande.